ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lilandula imbiko ethi umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili, i-$2.4 million.
Amarimeins akhe kunyarazi akuzange kukwanise ukuthi kuyenzakala ibodybuilding kwezikhaziseralito lokukhangela khonaphasi.
Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa edede.
Basethukile nakho kadele kube kubonela kwenta kude. So ngokunjalo sibona nje abantu besebemadlezongwane befuna ukuzikisa ukuthi kahleshe kusho ukuthini lokho.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Namhlanje bekule micimbi yokunanza ilanga labesifazane endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDC lithi kungamanga ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa lonobhala jikelele umnumzana Charlton Wende bantshontsha imali edlula izigidi ezimbili, i-$2.4 million. Umgcini ngcebo webandla umnumzana David Coulthard wethule umbiko othi iphephandaba le-The Independent lethula udaba olungasoqiniso lisithi kulenye inkokheli yebandla efuna ukubophisa uChamisa loWende. UColtat uthi usebenzisa indlela ezibalulekileyo ezokuthi kukhanye imininingwane yendleko okwenza kube nzima ukuphambula loba indibilichi eyodwa esikhwameni sebandla. Isisebenzi sikaloliwe umnumzana Thomas Muputsa obulewe isilwane ebusuku ngolwesibili, isidumbu saze satholakala izolo. Okudanisa kakhulu ukuthi ngesikhathi ehlaselwa isilwane ubedingwa izihlobo ukuze zimazise ukuthi uyise obegula ubesebhubhile. Umputsa ubulewe ngemva kokwehla isitimela esilindweni esingayisiso. Sixoxele ukansila wedede umnumzana Stanley Torima obesendleleni labanye belubhekuse ekhaya likamuyi eChinoyi ukuyambeka.
La abaqala ukumbona baboniswa lezinyoni lezi ezithiwa ngama-vouchers. So bathi befika laphana badiscover ukuthi ama-vouchers kade kusemudla okuthi even isikhathi ama-remains akhe kunyarazi akuzange kukwanise ukuthi kuyenzakala i-bodybuilding because akusela lutho lokukhangela khonaphaa. So hhayi kubuhlungu emulini yangikhona ukuthi bathabike umubiko kababa then umntwana wangikhona la esesifa.
Ube le minyaka emingaki?
Kuyakwanisa ukuthi ebekade kuma-early 30s to mid-30s.
Ube lo mfazi yini labantwana?
Ya, umfazi kade elaye ngiyakwazi lo mntwana wakhe one wethu wangu-Desmond.
Ya, manje ungasitshela ukuthi udubo lolu lwezilwane esesiluzwe selufike kusibanga esiphezulu yini kumbe lokhu kube yikuswelakala kwendlala?
Hayi, ngathi lapha because kusegangeni yikho lapho okuhlala khona izilwane. Kade kulilanga lapho ngikuba ilanga lingayithanga eshayidini lakhe umoyi kuthe gangeni vele singaziswele izilwane egangeni sizazifuna ukuthi sizigcele lapho kuhlala khona abantu. So it was just a bad day, it was just a bad day on his side.
Sikhuluma kanje lisendleleni uyokuyambeka umoyi, uzangcwatshwa ngaphi?
Ethi no yiko lapha esikonde khona.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedede ekubandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 esegweru.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, la ku-short wave 4930, 13860, la ku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, la ku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Lamhlanje ubulawayo ubethe gwaqa ebulawayo at gallery emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lephalamende eluveve elivulela umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1 kuvume 2 kuvume 3 sokusiba nzima ukuthi abanye bayale, but nxa sonke singomama singabophi into yethu sizitshele ukuthi enough is enough. Asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba, sifuna ukuthi sizimele sodwa. Njalo nxa kuvuma ukuthi ke sitshone sigcwele lapha etown lapha sithole amaplacards sithi no enough enough, asifuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Unkosikazi Ndlovu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona ikuthi sukela emuva ekukhulisweni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulabo umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngaleyo ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi ephezulu. Njalo sikhangelele ukuthi khona kube lamalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukisele umntwana ezalwa abekwazi ukuthi uyanelisa ukuthi adrive imota, inkazana ithengelwe ithoyi yemota.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni njalo isikhathi esinenyi omama abaphakamisani.
Hayi langa lamhlanje basincedile ngoba thina omama siyadinga ama-platforms okuthi na sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba ezehlelwe sige sinjani. Omama asiphakamisani, yithi esidonzelana phansi kulokuthi sixhasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamachumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labo baba. Isithina njengenhlanganiso sisheye sitshengisa abantu esakutholayo sisenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion and emthethweni wethu isextortion asicala endo mama yibo abangani bahlukunyezwa kakhulu ngendaba le corruption.
Unkosikazi Dominica Muringi okugatsha lwabesifazana kuhulumende kobulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamachumi amabili kuyona le inyanga.
Mhlaka 20 March eZibulawayo province siyabe si celebrate sise McDonald Hall eMzilikazi eMakhokhoba. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25 the journey towards women empowerment in Zimbabwe successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqhakathekiswa ubulili. Ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo abesifazane bemaphandleni bathi sebemelele uku thakazelela ilanga labo kusasa ele International Women's Day lapho abazahlolisisa isibanga asebesihambile kunhlelo zokulinganiswa kwamathuba besilisa labesifazane. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labo mama lithi leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamaqhinga oqeda lezindubo. Umhlaba wonke jikelele uzamanya nakusasa lapho kunanzwa ilanga labomama ele International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi esitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabomama.
Ilanga labomama lilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Kufanele ukuthi ubonakale ukuthi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi emasholomushe uthi njengabomama abendileyo besemaphandleni ngabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu ayaphansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lo baba ngikhaya alisakhulumisani kuhle. Sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo. Lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhu esalele.
Uthi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abetholwa ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo osobhuko umama lama-councillors. Kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba and le misebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubomama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Daughters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile ama-group amaningi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayi-celebrate sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babechallengana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngo-councillor, ukuba ngo-MP ngoba bayachiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belwisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba it's rare ukuthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe ukuthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazi lutho, umuntu ongelalutho angalutsho ngoba angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zisiye emadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isize emakhaya kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezithiyeneyo sesigoqa imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubo babo ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ngube.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga. Namhla sicubungula ilanga lokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day elinanzwa kusasa. Sixoxa nomeli weGwanda Central edalele eParliamente unkosikazi Nomathemba Dlofu, yena ongumsekeli kamkhokheli webandla leMDC eParliamente uDeputy Chief Wiwe.
Omama ngapho sengithi 3/4 ye population yabo mama eZimbabwe ilanga leli bayalaza ngoba singama parties abanye labanye ngeparty yabo bayakhankasa ebandleni lakibo ezigabeni lapha bakhona ama NGOs esincedisa ukuthi omama babe lazi ilanga leli ukuthi liqakathekile.
Lemaphandleni bayalazi
ngoba siyake siyenze imikhankaso yonale. Ngikhuluma ngisenze nje njenge MDC Alliance ibhizi sebefakile lama dates endaweni eziningi kakhulu emaphandleni ukuthi abantu bezokhommemorate ilanga lona leli.
Uyabungaphi lowo mkhosi?
Uzokuba useBeitie Bridge East. Nilapha ngikhuluma okwe province yakithi, lamanye ama provinces amaningi afakile ezindaweni zabo. Saka 2087 seBeitie Bridge East. Thina lathi njenge-MDC sibona ukuthi silomlando wokuthi siyazise omama ngamalungelo abo lolu luhlelo lwepharty. Ukodwa vele khona kuzayenziwa ama-parties wonke ehlangene. Sizatshelwa iveni yokuthi mhlaka-8 sizokube singaphi. Lapha bengikhuluma on behalf of my party.
Kodwa ingqenguphi wesifazane uyabe vunyelwe?
Ingqenguphi akukhethwa muntu. Umuntu wonke okuthiwa ngumama uyanqiswa ukuthi azokuzwa ukuthi njengomama kumele azazi ngoba abanye omama abagcilazisiwe kabasaboni lokuthi ngathi kuyini abuse. Umuntu uhlezi phakathi kobugcili wakhawula ngentamo ngenxa yokuthi akala muntu ombonisayo. So thina silomlando wokubonisa omama izinto ezinjalo ukuthi beyenelise ukuzimela, beyenelise ukuphuma kuko.
Ungasinika izibonelo kuyini eliyalikuzwe kumbe likucubungule abesifazane abangananzeleliyo ukuthi kuhlukuluswa?
Ye, ngingakhuluma ngezinto ezinjengezokuthi umuntu wesifazana unabantwana abangamankazana. Kwesinye isikhathi umntwana lowo uyamithiswa yisihlobo sakhe kube ngithi umfo wabo ahlala laye. Umntwana lowo angathiwa kukhuluma yena umzali kumbe ngithi mina uyamvala ukuthi bakithi uzasixabanisa lezi hlobo kumbe amithiswe indoda yakhe uyise yomntwana uzethi manje sengayamangalela uzakudlani. Sizakudlani thina lawo nje uzakudlani nono sithule kuphela abantu asozele bekwazi. Umama lwana akakwazi ukuthi uphila phakathi kokugqini. Lilungelo lakhe lokuthi abophise umuntu oyenze khonoko emntwaneni wakho under 18.
Kodwa liyakholwa ukuthi inhlelo ziningi elizweni lezikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezokuthi zifundise abesifazane amalungelo abo?
Ya, inhlelo zikhona sihlangana lazo sibili endaweni eziningi. Omama bafundiswa lapha nalapha yana, hayi inhlelo zikhona. Nje ngayibizwe li-right sivile ngibona ngani omama bebezafunda ngenxa yokuthi vele izinto kwesinye isikhathi azimanga kahle elizweni. Omama lapha babebizwa khona kwesinye isikhathi emkhosini uyabona ukuthi kungcono ngitsho naniselayinini yempuphu kwenzela ukuthi ndinge labantu abamukuhle. Ngezinye izinto ezizidisturbayo zona ziyana but zona inhlelo zikhona.
Ukuwa komnotho welizwe kungabe kubangela ukuthi abesifazane bahlukuluzeke ngamandla yini?
Ngapho sengithi kubangela 100% ukuthi wesifazana ahlukuluzeke ngamandla. Emakhaya lapha sokunzima sisi, indiza kayisabe kweziko. Uyakwazi ukuthi obaba ngabantu abanjani, nxa sokunzima kanzanixolela. Ubaba ungabanzima kakhulu, engathola omunye umama nje ozihlalele yedwa lapha ongani usayibeka imbiza eziko. Uyadela abantwana bonke ayizihlalela khona ngale yenandle, umama esale sidlimbuya ngoluthi ehlezi labantwana engelaplani. Imisindo ayitheli ezindlini aselakuthula ngenxa yomnotho owileyo elizweni.
Lokomnotho lokho ubona ingani kuzaphetha ngani?
Yikuthi kutshintshe i-system, indlela okubuswa ngayo kumbe ngithi kuke kutshintshe abantu ababusayo. Kungena abanye abalembono emitsha ngoba mbona ngani sebephelele laba bantu ababusayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central edale lePhalamende njalo engumsekeli kamkhokheli waleli bandla edale lePhalamende uDeputy Chief Whip. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Ababili laba babikwa betholele legcikwane ngemva kwekwethekelela ele-Italy. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Vusumuzi Simanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, simbuza ukuthi umumo unjani khona ngapho ngale kwele South Africa.
Ake ngithi abantu bona njengamanje basethukile nakho kade lokhu bekubonela kwela kude. So ngokunjalo sibona nje abantu besebemadlodlongwane befuna ukuzivisa ukuthi kahleshe kusho ukuthini lokho, ukuthi abantu babethenjisiwe ukuthi ngeke igciwane lidlule e-airport, kodwa nakho selidlule langena ezweni laze lafika elatholakala ebantwini labo asebehambe bachumana nabantu behlangana nabantu esingazi ukuthi bafike kuziphi iy'ndawo. Kungakho sibone nezikole izolo mazivalwa kwelase-KZN ukuthi kusobala ukuthi abantu bethukile ngoba bayabona ukuthi leli gciwane leli liyabulala.
Izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu eziya eZimbabwe, akubi lodubo na ukubanaso kusiba nzima ukungena emabhasini kumbe emakhombini abantu besiye ekhaya besesaba umkhuhlane ona?
Asikakuboni, kodwa singake sisho ukuthi njengamanje ukusukisela izolo sike sabona ukuthi inani labantu ngathi lihamba lisehla lapha edolobheni, okusho ukuthi mhlawumbe abantu sebeqala ukwesaba nabo ukuhamba zonke lezi ndawo ngoba kukhona ukwethuka okuthile. Sicabanga nokuthi ekuhambeni abantu mhlawumbe bazokwehlisa izinga lokuhamba ngoba besesaba ukuthi bazohlangana nabantu abagulayo, kanti sibona njalo ukuthi abantu ngoba beza ukuthi lomkhuhlane uhambisana nomkhuhlane okungenwa ngamakhaza weflu, abantu bazotimaba ngabona umuntu engathi uyakhwehlela kumbe uyabandelwa, babe nokwethuka kakhulu bekhona ukungathembani futhi njalo phakathi kwabantu ngoba yizona impawu lezi abantu asebezisile ukuthi zikhombe ukuthi umuntu usengabe engene emigciwane le-coronavirus.
Bayesabela yini abanye abaya eZimbabwe ukuthi bengathi wasebelalo leli gciwane okungenza ukuthi babe lokungahlaliseki?
Abantu abaningi abangacabanga ukuthi bayeZimbabwe ngalesi sikhathi sibona ingathi kusezokuba khona, ngoba nje evikini eyidlule bekuney'nkulumo ezokuthi abantu bayesaba ukuthi babe endaweni ezisemazini njengaseZimbabwe, ngoba umuntu uma engathola lo mkhuhlane kuleya ndawo indlela zokuphepha kumbe zokusinda zibuke ngathi amathuba akhona azoba mancane ngoba ilize live lizigulela lihambe emuva lonalodwa. Kungakho ngalesi sikhathi abantu bakhanya bethukile labo asebesazi kangcono ngokwesifo salomkhuhlane okwegciwane le-coronavirus, ngoba besaba ukuthi kungenzeka ukuthi abantu uma bangavele bahambe eZimbabwe kuthiwa hhayi sokuvalwa ukuhanjwa nasemabhoda umuntu avaleleke ezweni laseZimbabwe, kusho ukuthi amathuba akho ukuthi azathole ukuphila azoba mancane kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, ebesixoxa la ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Kipa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxa ngomumo wesigaba seLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ungasitshela ukuthi kumi njani esigabeni la?
Esigabeni lapha ziyabhida bro, amahhayi akukho kahle, including konke ukudla kwenkomo, amanzi abantu lemasimini kakukho right. Alo nyaka khona vele kusishayile sibili cause vele akula muntu vele ozathola khona something vele.
Izulu lele esike salizwa ukuthi lifikile kwezinye izigaba, kalifikanga yini ngapha?
Alright, hhayi lalo likhona sibili lifikile kodwa hayi lanqalinile limoshile sibili because indawo yonke vele sokuyingamagodi igodi kuphela including lezinye izindlu ziwile lakhona lapha kithi but hayi thombo labade begebhe imthombo ezingadini kudilikele but okokuna lona linile sili selineli kakhulu izifuyo sibili but hayi emasimini akulaluti
akula ngitsho abazadobha okuyimbijana
hayi lapha kithi njengalapha kuradius yethu sibili akulalutho sibisegapha akulalutho abantu besilimile indima zikanovemba lako e-october le but kutshile konke sabuya saqalisa katsha ngezulu nalelathi sesilibona selikhona
manje ngokwenzakeleyo lokhu abantu bathini bazaphangisa na ukuhlanyela kumbe bamelele balinde njengoba izulu selikhanya liphuza
lokhena vele singathi vele kahle kahle zinxa lami ithi ngiyananzelela ukulima already ngamakhasi boys and ukulima vele ngamakhasi sibili yebo ungamelela lonyaka liphangise libuye on sithi umelele lona lele likhona ezilongi laba abalama-rengage silungalibona selikhona lokumele ukuthi ulime ngalo uyakwani uqalise sibili ulime liyakuthola phambili
manje imbida eyandise ukutholakala emasimini lapho lasemagangeni iyatholakala yini efana labodelele ulude lokunye okunjalo
hayi olude labodelele olude olalongvela ukhona lakho kodwa kosokwatsha idelele liphumule liphuma manje kathi singaloleli izulu elikhona hayi idelele likhona sibezidakele but olalonguvela abe kungelalutho program bekungelalutho bekuyindlala sibiyani senyoni sibile bekungelalutho bekungelalutho mntanendoda
bakhona yini abaphathisayo esiyasiza ukuthi bayaphathisa ngesikhathi lesi
akuphathisa bayaphathisa sili ikakhulu njenge-social welfare yiyo njengani iyancedincedisa abantu lakho ayiniki kakhulu abadala labona aba nje abayiziguga sibili hayi iyancedisa sibili hayi kuba nganeno
manje ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuphathisa abantu kumbe kukhona yini ongakutsho kulabo abaphathisayo
mina engikukhangeleyo ukuthi lanxa amadona kumbe alakhona sibili lala ahambayo kabuye ekisile zama ukuthi besincedise cause elo nyaka lapha kuzima la izidumbu zodwa lapha izidumbu zodwa kathi ngoba lanxawule mali yakho uzathenga pha amabele kawekho amabele
hhayi kuyezwakala isibongile ungavalelisa abalalela
hhayi lami iyabonga jayelihle sibili hhayi umkhathi lo nyaka kurongo sibili nxake ukuthi unkulunkulu kangenele abantu bamadolo sathiwa asiguqeni phansi sandazeni sile kuzinto zonke zihambe kahle
hayi siyabonga
siyabonga bhuti omkhulu
lo-ke ngumnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ngisona ingoma kamampintsha isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba Ibandla le-MDC lilandule imbiko ethi umongameli walo mnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili, i-2.4 million Zimbabwe dollars. Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa etete. Sokulababili abatholakale legcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngo Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.